Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande. Obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-23 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki ukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezaluphi ezazanga lali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Noso Jabisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izekhe ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathi sesikwenzileyo ukuthi senze emithini mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyo abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le mbuli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungapheke phakulelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region, lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama weMathebelelands waseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le mbuli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame, bethwele isithupha, i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo ukubana ngamanga lawo gogo ilungile lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokhu indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msuku ballot box ngeprogram enesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu bethu kubana kabayiregister iprogram yana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni sasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabaregistanga kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibasinyele bomama ezindlini abale 18 and above 92 baseliphendukile ngelo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla. Amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnumzana Nelson Chamisa elotsho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela kukhetho. Isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazange alale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawa. Acho wona ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councillor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yizanu PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavoti awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamisa inhlelo zebandla. Ngicela liwathise amaphepha la umbuwadabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba weHigh Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-results e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Kolokho akwenziwa njalo. Right, sathi sikubonile ngo-2013 kwenzakala the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba eParliament. Ku-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela okuhamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje enje enje. So kathesi esikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interview eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle, hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward, kufuza e district, from i district aye province, from i province yikho lapha ahamba khona ku national command center. Kodwa okwenzakalayo lokho hayi awe presidential sina sikhonona ngama results e presidential, ama parliamentarian e city national assembly ahamba ngendlela e right, but lawo awe presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele u-president bangaka, ku-province abantu abavotele u-president bangaka before kungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani u-president, u-ED Mnangagwa bangaka ku-province, abavotele u-Chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka, nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuse-Harare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhhayi atholakale seku-national command center, into engayenzeka yukuthi angafika sengokunye esingakwaziyo ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate lathi sihlenze ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso, yikho kuphambanisa ukukhetha. In my view kakulungise khonoko.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sebelingangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayephulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni thina kwelakini,
madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni thina kwelakini,
madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni madoda
siyovota,
okwamanje ke sesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla leZANU-PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani.
So much corruption in the jungle. It's
Namhlanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanobona Studio 7, njani Studio 7 balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziwe wezombusazo. Ithini nje isikhulumeli sezana. Ningambizi ngokuthi uhlazi akahlazi indizilwana ukukhulumela nje izana nje. Enolahlekisa abantu abaningi, abantu wa international community mabangalaleli into azikhulumayo bangasaba ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiwe nje lo. So ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe ithini isikhulumeli sezana noma ngeke official spokesperson sezana kodwa khulumela izalo nje from lowe kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo engqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuse abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona
izanu yiphi imigwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela ekhemist. Abantu bezanu babhedabhedwa kumbhedo lo.
Studio 7, Studio 7 linjani? Uthi ke ndiphendulele ubaba lo duso South Africa ndiyothi uchamisa uyafana uyizanu p f ebusuku emini lanxa engathi i-opposition ukuthi uza kuthi sisapote umqondisi, sisapote umuntu ose-South Africa, simsapota ngaliphi uyakhontesta. Ngakho la kakhontesti, sisapote umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba layo ngakomoyo nje. Akulamoyo, akulandebelela komoyo. Nxa kuyukuthi ukhangela ukuthi uchamisa lishona la emqondisi akusonde, akulandebelela komoyo. Umuntu wakomoyo ngamarozi lawo la elishona lowo mqondisi. Njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukutshintsha ilizwe ungaphi kathesi. Nxa kuyukuthi sibile umqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo ungaphi, uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7. Hayi, kwasuka lokho bantu, kwasuka lokho esambeni siyovota. Likaliyekela ukurobha lina makhuluku lina ehlala liroba abantu. Liyekele ukhetho lube right, kubalwe kahle amarizalti ephume. Like liyekele ukugodla amarizalti lisaroba lina. Likwe liyeke impela ukhetho kubalwe kahle amarizalti ephume kahle kungela kuroba phakathi. Abantu bevote bekhululekile.
Sanibonani basakazi abahle, Studio 7 nabalandeli nabalaleli. Siyawubonga umthethwandaba wesiphumkhothi ukukhuluma iqiniso, uveza iqiniso. Singayithembi i-judiciary kunjalo ngoba sifuna ukuba no-service kasukuwere naye econtesta. Njalo asikwazi bazayenza apho amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva kwamhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-district azakwakhona. Sifuna ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emesiyenza ngama-facts kuphela hayi khona ukuthi babe partisan. Yiko kuthiwa i-judicial capture liyani. Asiyifuni yenzakale, funa ukuyinayo wine mgceke icace. Ukhuluma ngo-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu esenzela wena. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu, bekhuluma nge-3C ngani bazini nge-3C. Mr. Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kokuthi uli-agent ezizani kuphela. Ungeke ukugqina le-3C ukuthi ingazibe namalandeli abangakanani, ifaka ama-double candidate izathu. I-double candidate efakwe yini lingabantu bezani? Ndicawa ukuthi nasikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzani kodwa kule double candidate ku-3C. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama-signature emakhothi bebavumele ba-right bafakeni benjalo? Lina lingabantu bezani? Yekani ukuthi ukuthi ningabacubungu bezombusazwe linalikhulumela izalo. Abayekeli i-3C izame khona ke kuzamayo ukukhulula isizwe. I-3C asilandaba legama lo-3C. Funa umuntu ozasikhipha emaketaneni ezizani uphiwe for past 40 years. Mina kade sisende 40 years ngazalwa kuyizani kuze kube manje. Sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba linalijabiswa kudla imali ezinyembezi zabantu. UChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele. So wena ungakhulumela ukuthi hey, iChamisa ucindezela abantu beZimbabwe abamaNdebeleni ngoba kafanga ubani bani labo bani
ukuthi uchamisa ukukhabhulethi uzabafaka bona abafitness ngiyeke zibakhohlotoza ngiye khohlwe ngithola kancane othenda ibithi uyabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala so lapho sisazama ukwenza itrade zothi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho elisindezela siyabona
salubonani 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 lonke basakazi isitudio 7 njalo bonke labalaleli hayi mina ngikhuluma ngendaba yesenkathi sicela sami sokuthi ama-election alandelayo ngoba lawa sesikhuluma sethu ama-election alandelayo lifikiseleleli lisi kwenkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya emadorobheni hhayi bake bame mbijane ngokuyaziyolo kodwa sicela ukuthi emakhaya inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya zikhampeni kakhulu emakhaya kusesenje isikhathi bangalindeli ukukhampena ama-electricity ngomnyaka wamavoti bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya kakhulu kulabantu abasayethusela khona betshela ukuthi izane ngahle uyabulala abantu izane ngahle uyabulala abantu bengakwazi utola umuntu obulawayo so sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula p ezahamba khona ezimbabwe yokuthi umsotsha wezimbabwe uyadubulala abantu bezimbabwe yethi babanga ukuthi ngoba izane sihle konke lokho kudingeka ukuthi bakhokheli be-triple C bangene emakhaya befundisa abanye ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama phambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonapo gcina nifikiselelilizwi kwinkokheli ze-triple C
yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa iZanu PF yayihlula kudala sikhula namanje lokhu esihluphekisa
siyabona ukuthi iyarobha lapha kulokhu
wakwabona umuntu ozothiwa ukhona umuntu uwinile ngavotelwa ukubonisa ukurikhiwe lapha sokwenza
isitoyebadalabadala okunye yinomele likhulula ilizwe abadala bami okunye yinomele likhulula ilizwe
lingarotshwa amaforinkwa
liyarotshwa la
amarayiniesanesibhalwe ezanu p s
lingarotshwa
Fakani chamisa pakati. Funu chamisa tine tonke Zimbabwe.
Yeah. Mnanga kwa maspol.
Zimbabwe maspol. Oma bwana mtu ambi ropa bande sindebele ne skribira bande rope.
Salubonani Matutu 7. Ngezi ngeri phezulu. Lase kaya Zimbabwe. Sike kubekela nifambili nga mavoti. Ama voti kaya kuvote. Indawana zonke. Zelizwe emakhaya phumane vota akula muntu othi yena ozavuselela uvukela ukho lo mvukela kathi yakuvukela bani yohani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa sasa asiqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambenziyevota kubo konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke jikelela asivoteni asilukhangeleni ikhetho lezimbabwe lonke ozazi ukuthi ngumntana wekhaya wezimbabwe asambeni siyevota ingabe mude kakhulu iyabonga laphana igama umuntu ukona nkomo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa alisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani emelika namhla?
Hayi, emelika ku-right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi, umkhathi uyachisa, abantu sebephuma kodwa bakabe baningi balutshwana endaweni ke eseziyi-5 ezigijimileyo kade esikuthi ngibona ukuthi kulanta baleleni phandle. Hayi, bekungelanta lele phandle, bayafika nje kathesi kwamanje sengisesithi wolo. Evelyn kwade kungani ku Evelyn High School ikho lapha kanti kulendwendwe abantu abafika 50 bemile lapha esidlulana ndawu 33 abamileyo phandle ngale Third Gold Primary la kuvela abantu abangu 5 abamileyo ngizabuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula abokhanya kulo muntu okhuluma lomuntu into ehlupha ukuthi ke iningi labantu amabizo la atengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station omele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda bayabhoda kade ndabathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo munye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
ngiyaphila kunjani
hayi siyaphila ye uzevota wena ngokwakuqala yini ukuvota kwakho
hayi ngivele ngivote iminyaka yonke
aha manje sisezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho wena lakho walithola likhona na
yebo mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha koBulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela kwapha esidrosi ikhona ibizo lami lithekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhona apha kithi esidrosi abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Mhm.
Manje Evelyn wena kuseduzana akukho khathana kangako.
Mhm. Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizebona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kunceda.
Hayi vele lakhona apha nxa ngikhangele mani mbonani kula bantu abangafiki 12 but abantu abanxa bezovota ufanele ukuthi ayilayini isinde sikhathana kakhulu.
Mhm. Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo.
I think nxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi.
Mhm.
Afakiweyo angxe ngabangelwa yikho khonokho.
Mhm. Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledale lephalamende kuyini okufunayo ukukhangelela ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi mina ngikhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kule le development le economy kuyiphakama into yonke ke right
mhm labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
ayo vote is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
alright hayi siyabonga ke hayi akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba besiphoseni bakhona apha eduzane sakula muntu ofuna ukukhuluma kathi sembona enye icandidate iyabulala iyamela ke iBulawayo esenihlale ubaba usarenda ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafundi fadlafadla la Chris ubaba usarenda
isikhathi yiso singani asisiningi so bengifuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama-candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ngizwanga mina ngizibaiwadwane kuthiwa ngakula ballot
ye ye kuwadwane
okay uward one zabo zanika i-update ukhanye kuward one akula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangolo okay yeah siyabonga la okay leyo ke intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibande ebesixoxa laye ekoBulawayo e-City Hall esidubela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa lamhlanje ilanga lonke lithiyeke indlebe, sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini, kodwa lihlale lithiye indlebe kustudio 7 ilanga lonke. Igama njengoba ngitshilo nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa ekuseni.